sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyabonga ku Studio 7 ngezonto mhlaka 2 kuzibandlela 2022 ngokimsidume. Endabeni zethu namhlanje. Abanye abantu kweZimbabwe bathi bazazama ukuzithuthukisa lonyaka noma nje umemetheka ngamandla umkhuhlane we-COVID-19. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza uZulu ukuba azivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Urge you to continue abiding by the health measures instituted by my government.
Bathuthibele abadabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana ngesikhathi ilizwe lingena umnyaka omutsha.
Ambona ukuba runtshintsho masinya.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Iningi labantu lisethulela izifiso zabo zomnyaka omutsha oka-2022 noma nje bahlelele evalweni ngokwesaba umkhuhlane we-COVID-19 omemetheka okwesabekayo. Intitheli izindaba ye-Studio 7 ezathisa Spanda uqoqe lezinye izakhamizi zakwaBulawayo.
Kujwayelekile ukuthi umnyaka nxa uqala abantu batho izifiso zabo njalo bahlele abafisa kukwenza, kodwa iningi alisazi ukuthi lenzeni. Unkosazana Dorothy Mkhwananzi ohlala eMpophoma uthi wafunda imisebenzi yezandla ngenxa yokutshona ehlezi endlini kulandela iziqondiso ezithulwa nguhulumende zokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19.
Since i-corona crisis sesethwe silayo, mina bekunzima kakhulu, kodwa sengigcine ngisiya endlini ezinini izandla, sengibheka ama-cakes, ngiyenzele idepo yabantwana leyo, abantu abadala ngenze lelobola.
Umkhosazana Nothando Dube yena uthi isifiso sakhe lo nyaka yokuthola umsebenzi.
Into ebengiyikhandele ngifisayo ngifisayo ukuthola umsebenzi kusebenza ukuzincedisa empilweni. Abantu azisamele ukuba sihlala silandele izixwayiso ukuvikela umkhuhlane okhona elizwe.
Iningi lifisa ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 uphele. Unkosazana Amanda Banda ngomunye wabo njalo uthi unesifiso sokuthola umendo.
Bengilesifiso sokuthi lo mnyaka ube ngumnyaka omuhle, angathi corona ingadida kancane, ngoba umnyaka ophelileyo izimpilo zabantu azihambanga kakahle. Lo mnyaka bengifisa ukuthi ngibengayenza iproject yenkukhu, sithole ukuthi sifuye ngikhona siyathola indlunzu. Nginesifiso sokuthi lo mnyaka lo njengoba sengine 26 years lami ngithole umuntu ongangithatha njengoba isikhathi sesingasiya sithile.
Omnuzana Elizabeth Weza uthi uzaqhubela phambili ezisebenza njalo ngeke amiswe umkhuhlane we-COVID-19.
Ngoba sesingene komunye umnyaka omusha, angikwazi okunye ukuyalandela lo mkhuhlane we-corona lowo. Azange ngivele sengivelisa kukhanyela vele ukuqalisa nokuxwayisa kodwa i-21 days. Thina savele sayala sisebenza, sasuka irenki, salayitshela izindlu, njengokubona nezimoto zimile khona. Lami ngithole ukuphumelela kwesinye isikhathi njengabanye abantwana. Noma kuyabe kuvele kusehlule but khona kukhona engilapha.
Abanye bathi iphupha abalabo yikuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa utshaye phansi. Umama uzibiza ngokuthi kunama-boys ngomunye wabo.
I-resolution yami yalo nyanga ngiyafisa ukuthi sithuthuke sintshe konke, sibe lokutshintsha noma kuka-president sintshe ukuthi iZimbabwe yethu ibe yinhle. Le currency yethu entsha ezasebenza lapha ekhaya, sisebenzisa i-currency yethu naleyo, nothi ukuthi silokho sisebenzisana lebhondi ngokuphela ngokuphela.
Iminyaka emibili edlulileyo ibuye nobunzima obukhulu ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Umkhuhlane lo ubulele abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu, 5,017 eZimbabwe kusukela ngombimbitho onyakenye. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalithumi lantathu 13 ababulewe ngumkhuhlane lo izolo, kodwa bafike phose inkulungwane 956 bahlolwe batholakala belegcikwane le-COVID-19. Ngimela i-Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Kusenjalo Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abantu ukuba bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19. Umsakazi we-ZBC ubika ukuba uMnangagwa wethule umbiko lo ngolwesihlanu. Uthi kukhangelwe ukuba uZulu uzaqhubekela phambili elandela okwethulwa nguhulumende wakhe.
Together with your positive response to the health measures, we have been able to contain the pandemic and limit the loss of lives. It is, however, disheartening to note that there are some amongst us who have now begun to lower their guard, especially during this festive season.
Siyabonga kakhulu abezempilakahle abasebenza kakhulu ukwenza ukuthi benqabele ukumemetheka kwe-COVID-19. Ngibonga lani lonke elikwenzileyo, kodwa nginyananzelela ukuthi kulabanye benu abangasalandeliyo iziqondiso zethu.
I therefore urge you to continue abiding by the health measures instituted by my government from time to time. Masking up, sanitizing, and maintaining social distance.
UMnangagwa waphinde wabonga kakhulu abahlala kwamanye amazwe abanceda izihlobo labangani eziwele Zimbabwe.
I also commend Zimbabweans who are living abroad for continuing to send remittances to their loved ones.
Ngithatha leli thuba njalo ukuthi ngibonge bonke abahlala kwamanye amazwe abancedisa izihlobo ezihlala kule Zimbabwe. Babancedisa ngendlela ezijeneyo, ikakhulu ngokubathumezela imali.
Given that they are confronted with difficulties of their own in those countries.
Uphinde wathi kumele abantu bonke belungiselele ukuvota ngokuthula.
By-elections will be conducted in 2022. These will also serve as a reminder to all that elections are the only route that people can take to elect representatives of their choice. You should therefore vote peacefully.
Ngifisa ukukhumbuza njalo ukuthi kuzabe kulokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa lo nyaka. Livote ngokuthula njengoba sikwazi ukuthi linabantu bezimbabwe liziphethe kakhulu njalo liyakwazi elikwenzayo.
And I urge candidates to conduct themselves in an honorable manner that deepens the maturity of our democracy.
Kulabantu abedlula izigidi ezine 4.1 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Abedlula izigidi ezintathu 3.1 million sebehlatshwe yesibili. Abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana bathi noma nje bethaba ukubona umnyaka ka-2021 usedlula, abalethemba lokuthi kuzaba lenguquko lonyaka. Umkhondisi Dube usethulela lolu daba.
Ukuqhamuka komnyaka omutsha ukhandelwe ukuthi kulethe amathemba empilo engcono, kodwa ngesikhathi iningi lingena kumnyaka omutsha ka-2022, abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana bathi abalathemba kangako ukuthi kuzaba lenguquko. Iningi lithwale nzima ngomnyaka ka-2021 ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 osulimnyaze imnotho phose yamazwe wonke emhlabeni jikelele. I-COVID ayidedi njengoba sekuqhamuke umkhakha omutsha we-Omicron omemetheka ngesiphangiphangi. Lokhu sokuthi ye abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana abafana loDumezo Ncube besithi awulalutho olutsha abalukhangelele lonyaka ngoba impilo kakhathesi ibanjwe yi-COVID-19.
Sengikhuluma inhliziyo ngibona ukuthi sibalwe intshintsho ma-2022. Kumbe into ziyaqala ukuguquka in the second half of the year, khonapho kubo winter kubo June July. I-COVID ingaqala ukwehla ngesikhathi i-COVID sehla, but njalo ivame ukukhwela ngesikhathi somqando. Kodwa wakhathi ezambona ukuntshintsha sikile ukuthi nxa into ziyaguquka zibuyele back to normal like back in 2019.
Sekulanda iminyaka emibili umkhuhlane we-COVID-19 uyiwo indaba egudwini, njalo usumise inqubela phambili kunhlangothi ezithiyeneyo. Umnumzana Mthabisi Dube othi umnyaka ka-2022 kumele kube ngumnyaka lapho uhulumende kanye labantu abafunda ukuthi baphile lo mkhuhlane we-COVID-19 bephumele amathuba okuziphilisa phakathi kobunzima.
Abantu sesikhale kakhulu nge-COVID-19, okubalulekileyo ukuthi sibone ukuthi impilo yethu iyaphambili kanjani. Noma nje siphakathi kwe-pandemic, ukukhala eqinisweni akusizi.
I-COVID-19 COVID-19 yayimisanga kuphela amathuba emsebenzi ezemfundo lazo kazihambi ngendlela eqondileyo ikakhulu abakade befanele beyingena isikolo zaphezulu emazweni aphesheya abafana lo mnumzana Brian Ndlovu.
Kuningi obekumele kwenzeke ngomnyaka ka-2021. Some of us bekumele siyeqhubekisa izifundo phesheya, kodwa ukuqhamuka njalo nje komkhuhlane we-COVID-19 sokumuse amaphupho aba maningi.
Okube nzima kuningi elingaphandle kwelizwe yuthi uhulumende abaningi banikeza amathuba kuzalwane zabo kuthiya abokuza bengela kuningi abangasiphilisa ngakho. Abanye abafana lo mnumzana Stanley Ncube bathi abakhangelelanga ukuthi eZimbabwe kube le nguquko kwezomnotho.
Hayi, akunalutho sibili engilukhangeleleyo ngomnyaka lo ongena u-2022. Ngiyabona ukuthi iZimbabwe kade sisebekhangela ukhetho luka-2023. Okutho ukuthi ngomnyaka lo bazabe bebhizi belungiselela lolu khetho, bekhohlwe ngokuphucula ilizwe, bekhohlwe ngokuphucula ikoloni. So amboni ukuthi kuzatshintsha lutho. Yikho-ke hayi, amboni ukuthi ngizabuyela ekhaya anytime soon.
Ele Zimbabwe laqala ukubhekana lobumzima bomnotho welizwe ngomnyaka ka-2000. Izizalwane ezingaphandle kwelizwe ziqala zile themba lokuthi umnyaka omutsha lo mhlawumbe uzaletha untshintsho, kodwa iningi selizeligxile impande emazweni atshiyeneyo. Amathemba esiya encipha ukuthi ukuqhamuka komnyaka omutsha ofana lo-2022 kungaletha inguquko. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Wezonopa njeni sisesigabeni sesilobela esiqintini sedonsa ukulabanye abantu abancitshwa inhlanyelo lokunye okunikwa izakhamizi nguhulumende ngenxa yokuthi basekela amabandla aphikisayo. Siqala ngomama othinga okumangalisayo emhlanganeni okulokhansela Willard Moyo labanye bakhe abasekela ibandla le-MDC Alliance abasanda kuncitshwa ukudla lenhlanyelo.
Lawezamazi aphuma kumoyo ukuthi u-DA uthini tshela umoyo. Sayikho ngisithi bakithi bantu benkosi. Ngabe kade kungafanelanga ukuyizinto lokhu kubuya. Yazi abanye amawadi sekhatshana. Thina idonsa lokhu ngasikhikhirikhikhiri sonesa. Sizicela isikhulule lathi esibuswayo. Lisikhule kule free. Sizazi singamaZimbabwe. Abanye sobe nginumber 4 kukhoneni. Lega lokhu lipheke. Ngayifayithi fayithana abafayitha. Nafuna ihlelo liye phambili. Njalo futhi umama uThemba nxa wayitheka udinga imota bakithi moya. UThemba nayo uyahamba ejele. Ubani la uyahamba ejele. Lobani uyahamba ejele. Zonke ziphatha amandla ngoba nxa ufika izinto la. Sonke siziphatha amandla sikumele ukuthi ngabe uyi-DA simtshele. Ukuthi laba bantu asekaze eswele indumba. Siswele izinto nxa yakhe. Nihlezi ofisini ukhomba ngomini. Lapha silapha sifuna izinto ebantwini. Izinto aziye ebantwini silime. Lokho kusatshiswa lapha ngabuye la simtshele. Mina njengamhlethi una-rote number 1. Ngoba siyahawula. Abadala nasihlukumeza. Abadala nasihlukumeza. Isitshayisele ngomoya. Mbanela lothi
wonke. Yabona hanti abona ukuthi
inkosi lami yakhuluma ungadeleni ngoba umuntu ekhuluma. Kodwa nasithi lapha
izinto zangathi Daniel
ungazisiki. Eh, ungakufuna umsindo uyawufuna. Ungaxeka abantu yakhuluma lami. Khuluma ke wena. Uzosekelela
ndini. Yakhuluma umdala ma.
Omele ibandla lezano PF uzama ukuxolisa emhlanganeni lo.
Sicelani umdala khulume. Sasibona kuyaqonda yaqokozela umdala
wethu. Yadelela abantu labo.
Iqiniso alibalekile. Hayi moyo ngiyaxolisa kukho konke okungakwenzakala kuwo ngoba izinto ezinjengalezi vele sikhokhela abasithethisayo. Eyi ngincibe nxa sengonakalele ngiyaya kuye ngesikhalazo sami, kodwa ngingaze ngilungelwe sengisithi amapholisa mami ayachaya. Kanti mina yimi engibangele ukuthi ngibone. So hayi uqolo.
Ukansela Moyo uthi kuningi okwenzakala endaweni le.
Alana ngenhlanyelo le fertilizer ezentwasa. Umthetho wathi abantu baphiwe free of charge bengabhadaliswa nje cent. I-government iyabisa izimota zamahhara. Kodwa ke lapho okwenzakalayo ukuthi abukhokheli bezanu PF uphikisane lakho khonokho. Bathi bona bayabhadalisa izimali. Kwabuye kwakuqala babhadalisa ama US 50 cents. Basuka lapho kwabuye okunye babhadalisa ama-US $5. Kwathi namhlanje babhadalisa futhi ama-US $5 ngosobhuku. Baphinde babhadalisa US $1.50 per farmer for ama-farmers angu-600 which is $900 plus $225 ama-support angu-45 ebhadala $5. So asazi ukuthi kuhamba njani. Sisizamile ukutshela uDA ukuthi umthetho lwale lasinika wona abezani bayakuphula ngapha akulanyathela abalithathayo. Bathatha izimali zabantu bezi ngalindlela bezidla kungaqedakali. Izakhamizi ziyakhala kakhulu lapha ayikhona mbija.
Namhlanje emaphandleni besisigabeni sesilobela. Sizabe sikwesinye isigaba ngeviki ezayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuqhamuke umlilo edale lePhalamende namhla kweSouth Africa obhidlize ingxenye yesakhiwo lesi. I-Reuters News Agency ibika ukuba kutshe indawo enkulu kusakhiwo lesi. Ithi akwaziwa ukuba kulunyathiswe kuyini endaweni le. Umongameli Cyril Ramaphosa wethule umbiko othi uhulumende wakhe usahlolisisa okwenzakale edaleleli. Amasotsha lamapolisa namhla aphostele intuthu ekhitshayo abantu akade betshengisela esigodlweni sakolesidan. I-Reuters ibika ukuba abezomvikela bavale imigwaqo emikhulu besenzela ukuthi kungabi labantu abaningi abatshengisela emigwaqweni bekhonana ngokubiselwa esikhundleni komkhokheli welizwe leli ngendlela engaqondakaliyo. Okwamanje sokuyisikhathi sezamasiko.
Senganamasiko wesenzi umandla lobaba mkhulu babelobola usenzi.
Namhla sixoxa ngengcwethi kwezamasiko unkosikazi Sakhileli Line uMadube lomnuzana Mbuso Ngwenya ngokunye esingakuhlolisisa lo nyaka kusigaba samasiko.
Salibonani, ngiyabingelela emsakazweni weStudio 7. Igama Sakhile wakuDube. Engathanda ukuthi sikutshintshe kwezamasiko lokuphila kwabantu kumbe sikukhangele eminyakeni ka-2022. Ngathanda sikhangele kakhulu abantwana abangamankazana ngitsholo sisiqalisa from 9 years size siye kumahambe kobo 16. Sikhangele ukukhula kwabo, izinto okumele babezazi, imfundiso ukuthi sibafundisa njani singabazali babo, ngoba iningi labantwana bonabo uma sibe siyafika kuminyaka inale teens of 15, 16, 17, iningi labo bayabe sebenabantwana. Abanye bangkhona sebelomkhuhlane nalowo omunye we-HIV and AIDS, abanye besebengene ezintweni eziningi ezingekho right, bengene ubotshwala, ama-drugs, into ezinjalo njalo. So ngibona ukuthi kungantwa kumele sibafundise ukuthi baphile njani, bazivikele njani ukwenzela ukuthi bangangeni ezintweni zona ezizobezamela ukuthi bebuyele emasikweni.
Baba uDube salibonani, angithathe leli thuba ngibingelele njalo ngihalalisele bonke abasakazi nabalaleli be-VOA FM Studio 7, umsakazo wabantu. Ngibonge kakhulu nomsakazo wethu ngokusiphatha kahle ngempela kusukela unyaka lo esithanda ukugqiba uqala kuze kufike kulo sesiwuqala namhlanje. Endimeni yezamasiko bengingafisa ukuthi bakithi asiqhubekeni singasabuyele emuva kuloko sesikuqalile ngokukhuthazana ngamasiko ethu. Kuyekuthiwe isizwe siyisizwe ngamasiko aso. Ngakho-ke lathi asithatheni isikhathi sizameni ukugqugquzelana ngokuthi masibuyele emasikweni ethu. Ngeke ngajabula uma ngihamba ekhaya koBulawayo nasemakhaya nje ubona abantu bathwele imiqhele bayaziqhenya ngobuyibo babo. Abanye ngabavunulwe uyazibona nje zesintu, kusiya ngokuthi ke umuntu ngowasiphi isizwe esingaphasi komthwakazi nezinye nje izizwe okungezona ezo komthwakazi.
Qiba khonapho Ngwenya.
Ekuvuseleleni kwamasiko noma ekugcineni kwamasiko kunemfihlakalo yokuxhumana noMvelinqangi. Uzwananzelela ukuthi uMvelinqangi wayebatshelile abantu bakhe ukuthi mabaphile kanjani ukuze engasuki ebusweni babo. Ngakho ke okhokho bethu babelendlela yokumdinga baxhumane naye uma bengasamboni afike futhi abalethele izivusiso abaxazulile lezinkinga zabo ngakho lokho ukuthi bagcina amasiko babe sazi ukuthi ningabona sokusiba nje sithona endaweni enje siyekhuluma naye aze ngemibono aze ngamaphupho ngendlela yakhe asixazulele izinkinga ngakho ke asizameni ukugubha ngempela sithole ukuthi kwakusenzwa njani kuzo zonke izigaba zempilo kusekela umuntu ezalwa ukuthi wetheswa njani inkanda wemukelwa kanjani emhlabeni yini enziwayo uhambe kuze kuye kushoneni kwakhe ukuthi maye seshonile ubekwa kanjani ngokosiko lalowo mndeni sibheke futhi nesizweni lapha ukuthi abantu kumele baziphathe njani amasiko ke manengi ukukhona namalobolo kukhona nendlela ezifana nokuthi amacala mangabe ukhona necala kuphathana kanjani kuhlawulisana kanjani ngokwamasiko esizwe singabuyela kuzo zonke lezo zinto izananzelela ukuthi uNkulunkulu noma ngithi umvela nqangi ngoba phela kwaba uNkulunkulu babe sithi lo ungumkhulu wabomkhulu bethu ngakho ke asizameni ukuthi ke sibuyele namasikweni ethu lizabona izinto zonke zizabuyela zihambe ngendlela ezazivele ziqale ngayo
namhla besixoxa lengcwethi kwezamasiko unkosikazi Sakhilelile uMadube lo mnumzana Busongwenya asihlanganeni kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo
senganamasiko wesenzi umandla
lo baba mkhulu
namasiko
babelo
sike sizwe ezokholo lesiKristu silontuka menkomo
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda usiphathelene lamhlanje
liviki balaleli bami ngizafuna sikhangele kuJohn chapter ka 1 verse ka 14 ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu sabona inkazimulo yakhe inkazimulo njengalozelwe yedwa uyise egcwele umusa leqiniso ngakho bazalwane bami kuliviki bemfuna sikhangele ukuba uJesu wazalwa waba yinyama waba phakathi kwethu siyambonga uNkulunkulu ngalokho ngesenzo leso esiyiswe sasindisayo kodwa bemfuna sikhangele ekucibeni laphana lithi ulizwi wayegcwele umusa leqiniso siyananzelela ukuba ukuzala kukaJesu yikho okwaletha umusa lesivumelwano esitsha isivumelwano somusa kusendulo kutestamente elindala isivumelwano uNkulunkulu ayelaso labantu sasingesomthetho okokuthi ungaphambi banisa lo mthetho wawuthola ukujeziswa yikho ke ilizwi likaNkulunkulu lalisithi lona ilo otshontshayo gaqunywe kisandla ilo oyabe wonela omunye laye kajeziswe ngaleyo ndlela kwakungalamusa abantu babephila ngaphansi komthetho ngenxa yokuthi isono sasibhahile sigcwele ebantwini kungalandlela yokusisusa leso sono kodwa ke siyabona ukuthi ukuza kukalizwi ukuza kukaJesu Kristu oyilizwi weza elomusa ngakho isivumelwano esithi uNkulunkulu abalaso lathi aseyiso lesiyane sokukhangelela ukujeziswa kodwa ngesokukhangelela uthando lomusa lokuzwelwa ngoNkulunkulu uNkulunkulu waletha uzwelo olukhulu kakhulu phakathi kwethu okokuthi nxa nje sikhangelela u-2022 esingena kuye asikhangelenini silokulangalela njalo lokukhangelela uzwelo oluvela kuNkulunkulu uzwelo olumangalisayo kakhulu ezintweni ezehlukeneyo ngenxa yokuthi ulizwi ungaphakathi wethu yena uJesu wabuya eletha lowo musa kodwa umusa awuphongi ubuya kuphela abanye abantu bathumayela ivangeli lokuthi hayi uNkulunkulu sowasixolela ungaziphilela indlela oyifunayo kodwa umusa weza iqiniso iqiniso kuyilizwi likaNkulunkulu elisiqondisayo elisitshengisayo ukuthi singaphila njani impilo engcwele ngakho ke ngiyalikhuthaza namhlanje ukuba ngabe ungathatha lo musa ovela kuJesu ngabe ungathatha leli qiniso iqiniso liyikuyini iqiniso lithi lona uJesu kuphela nguye indlela nguye liqiniso nguye njalo ngaye esithola indlela yokuba samukelwe ngubaba uNkulunkulu wayevele ekhangelela ukuthi ajezise wonke umuntu kodwa ngenxa kaJesu ulaka lwakhe lwabaphezu kaJesu ukwenzela ukuthi thina sisinde ngakho hlobo sami usuthokozile ngekhisimusi lumnyaka omutsha lo esungenayo ngabe ungathola ukuzwela ngoNkulunkulu angazi ukuthi kuyini nofuna ukuthi uNkulunkulu akuzwele ngakho kodwa namhlanje ngiyakukhuthaza ukuba ungabalekeli uNkulunkulu kodwa balekeli usiya kuye balekeli usiye emuseni ukuze namhlanje izinto zakho nxa ungena umnyaka omutsha ungene ungaphakathi komusa lozwelo lukaNkulunkulu ngakho ngiyabonga kakhulu ngokuba ubulalele ngifuna ukuthi sithandaze ngabe ungathi wena enhliziyweni yakho lapho senithandaza uthi Jesu ngena phakathi kwenhliziyo yami unisindise ungikhulule esonweni njalo lowo musa engiwuzwayo lozwelo lukaNkulunkulu lube yingxenye yempilo yami asithandazenini baba ngegama likaJesu khangela abantu abakho abazwe izwi lakho alisoze libuyele kuwe lingafezanga lokho olithumele ukuba likwenze niyathandaza izinhliziyo ezivulekileyo labathandaza ukuba ungene phakathi kwenhliziyo zabo baguqule Jesu ngena namhlanje bekwazi ukuthula okuvelela kuwe ngegama lika Jesu Kristu niyathandaza amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisifanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo
siyabonga kakhulu untungami linkomo wezemidlalo kukhangelwe ukuba kuza kwenziwa isikhumbuzo sikamoyi kundumiso Gumede kusasa obulawayo ujohn betis vanda umgcinisihlalo wesiqembu le-highlanders wethule umbiko lo namhla uthi kukhangelwe ukuba abantu abaningi bazavalelisa ugumede e-amphitheatre isidumbu sakhe singakahanjiswa enyathi lapho azangcwatshwa khona ubhubhe ngeviki ephelileyo kusigaba sabatsha sixoxa lomculi uBhekani Dube
ngithule nje ngizamathamba engqondo mhlangomuka ngililela na mhlangomukupha ngokukhalela na nasidlala izithende ziphika ngomadini uThomas Nyeba yasufayini usibayazi ukuthi sathela nengqondo o uyadela wathi ukungazifana nokufa
sanibonani balaleli bomsakazo weStudio 7 likhuluma loBhekani Dube oyinzalo yaseJolojo. UBhekani Dube ungumlobi wamabhuku esiNdebele lawesiNgisi awesilungu kumbe awesikhiwa. Emabhukwini bese ngishicilele laba linye lesiNdebele elithi umuzi wexhevu kanti lesikhiwa ngishicilele laba linye elithi My Painful Secret. Akhona amabhuku esengiwabhale aphela usasweleka nje isikhathi sokuthi ngiwakhicilele
nakulokhathi imizeselesele mina lawe sesiyizithupha sesinje kabanje ukuthi eyomndeni kayingene luyesu lapho kozothi kuwe akasekho kuweni lalivele lisenza nje
endimeni yezomculo njengobana ngingumlobi phinde ebe yimbongi endimeni yezomculo ngingene ngesizathu sokuthi abantu bakithi sokubathatha isikhathi ukuthi bafunde amabhuku kumbe babale amabhuku osingathi ama-hard copies sebejwayele isimanjemanje sokubala emafonini kuma-WhatsApp laku-internet ngakho-ke lo mculo bayawuthanda ukuthi bawuthathe ku-internet ngikhethe-ke ukuthi kungcono ngithathe izinkondlo zami ngizifake amachacho ngizifake la mazwi alolongekileyo ukuze imizwa yami njengembongi ifinyelele kuye wonke umuntu
ngihlulelana kanti angazi ukuthi abantwana bensimba bahamba belandelana na umhla uzokwazi ukuthi umuntu ngumalwane mphenduka uyakulahlisa sokwenyongo yenyathi usanusingisima yedwa njengelanga
emkhakheni wezemculo-ke ngingene umnyaka ophelele ngo-2020 lapho engijawe khona unembeza ngesifo lesesikhona ese-COVID-19 asenzifika ngenze idlalazi lizatshintsha yona i-COVID-19 ikhona-ke u-track number 5 ekhuluma ngayo i-COVID-19 nginama-albhamu amabili esengwenzile ethi Jwane engiyenze umnyaka ophelileyo lethi ngiyabuza engiyenze kuyona leyo mnyaka. Ngiyatholakala kuzo zonke inkundla zokuxhumana, Facebook ne-Twitter njengobhekani Ntubeli Poet. Ngiyabonga.
Sukuma lapha uthelo lwethu lwamhlanje ngolivalelisayo.